umbofu uqoqisane lesiphetheli zezimbabwe enkambeni yeduki ngaphandle kwedolobha le-Francis Town izolo emhlanganweni othethe amahola amabili ngemva kwesinqumo sebhotswana kanye lenhlanganiso ebona ngesiphepheli e-United Nations Human Rights Commission on Refugees sokuthi iziphepheli sekumele ziphindele ekhaya. Zona zacela umhlangano lohulumende wezimbabwe kuqala. Umhlangano kampofu leziphepheli ubongokuzwa izikhalazo abangabe belazo kumbe izizathu zokuthi kungani bengafisi ukuphindela ekhaya. Umpofu uthi utshele iziphepheli ukuthi ziphenduke ekhaya ngoba izilwane zingasekho, lokhe kwangena uhulumende omutsha.
Mina lami batshela ukuthi ngikhathi esinguweta kakhulu ngilokungcono bangcono babuye sizokwakha izimbabwe sizona. Bavumile abaningi bakhona kodwa abanye kade bekhala ngokuthi khona bafuna ukuthi sibathembise okupheleleyo ukuthi nxa bebuye ekhaya basoze bafise ubunzima abakubonayo kumbe lokho babenza babuya ngabo. Abanye bebefisa ukuthi khona bazatshela ukuthi bangancediswa ngokuhlaliswa banike endla zokuthi abasimizi yabo siyadiliwe.
Umpofu uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuthi ancedise iziphepheli ziphindele ekhaya kungalokwesaba. Uthi isikhathi sokukhuluma ngezombangazwe sezidlule sokusakhiwa iZimbabwe entsha, lokhe kwaqethulwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ngolwezi nyakenye.
Ufuna ukuthi kuthathe isizathu sokuthi wonke lawo ufuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngesikhathi sokuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhloniphana.
Iningi lesiphepheli labaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho lokwe-2008 olokudinga umongameli walodlakela okwabona ikakhulu abasekela ibandla le-LPSA le-MDC behlukunyezwa. Umpofu njalo ukhulumela abaphathi ntambo eBotswana phezu kokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni kanye lokubulawa kwenkomo ezingena eBotswana.
Ngize lomhlangano lo baba nominista we-defense uphathi defense and justice uminista uphathi lo minista Bashu we-immigration mayelana nabantu bakithi abalapha eBotswana abasebenzayo kodwa bengenamaphepha njalo bengabakhululuzwa nxa sekunepolisi mali zabo abakhululuzwa futhi langabaqhathi wabo konke sikhulumile njalo saphuma ngenkomo lezi ezithi zinazo kuya ngapha zibulawo saka hhashi akumelanga zekwezenjalo.
Elebhotswana libulala inkomo ezingena zivela eZimbabwe lisithi yizo ezidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana ithengisa inyama yayo emkambo we-European Union yona engafuni ukuthi inkomo yezihlale lapho okulomkhuhlane womlomo lamasondo. IZimbabwe yasola inyathelo lokudubula inkomo isithi akudinge ezinye indlela ongasetshenziswana ngazo. NgoMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngesabo kwele-Botswana.